Masabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter siyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe-Citizens and Coalition for Change, CCC, esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, sima le-MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service siyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusenza ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha e-Truckers Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izanu ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, besenzela ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle, lapha kusale sekulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court. Kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejele kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu, asibambananeni. Abanye bangathi namhlanje sithini, sikhalelani i-MRP. I-MRP inemvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancenga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise-terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court. Okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala, kuyazila, kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.